sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mngela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo omhla ka 5 kuMfumfu 2024 ngudaba kaNcube. Endabeni zethu lamhlanje.
I-Teachers Day lusuku oluqakathekileyo kakhulu olunanzelela umsebenzi wababalisi. Sikhangela konke abakwenzayo. Singakhangela ababalisi yibo abayenza umuntu abe yilokhu ayikho khona.
Kunanzwa usuku lwababalisi ngesikhathi bekhala ngeholo eliphansi eZimbabwe.
Udaba lokuthengiswa komhlabathi lubhahile saswaya kunizathu isenze awareness. Kakhulu endaweni yeWande, Mbuza, Lebubi.
IZimbabwe Anti-Corruption Commission ifundisa inkokheli yomdabu ngokunika uZulu umhlabathi okusemthethweni. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Namuhla lusuku lokunanza imisebenzi yababalisi ole World Teachers Day ngesikhathi ababalisi eZimbabwe bekhala ngeholo eliphansi lokunye. Usuku lolu lonyaka lunanzwa phansi kwesihloko esithi Valuing Teacher Voices Towards a New Social Contract for Education. Ababalisi bathi luqatheke kakhulu usuku lolu ngoba abadlala indima enkulu ekuthuthukiseni uZulu. Umnumzana Love Joyce Banda ophethe uhlangothi lwabatsha kwinhlanganiso yababalisi Progressive Teachers Union of Zimbabwe utshele uGibbs Dube Studio 7 ukuba kunengi okubahluphayo.
I-Teachers Day lusuku oluqakathekileyo kakhulu olunanzelela umsebenzi wababalisi. Sikhangela konke abakwenzayo. Singakhangela ababalisi yibo abayenza umuntu abe yilokhu ayikho khona. Then sikhangele this year i-theme yethu ikhuluma ngababalisi ukuthi bakhululeke babe lamazwi okukhuluma. Ngakho sikuthatha njengomnyaka ukuthi njengababalisi sikhulume sizwiwe izinto ezisikhathazayo.
Siyabona ukuthi kunenge okulikhathazayo. Okunye sikubonayo ukuthi kathesi izegi iwe isisindo. Khonoko akulisindi yini khonoko?
Ababalisi bayabihlasebeli kakhulu ngendlela imali ewe ngayo. Ngoba singakhangela indlela ewe ngayo nge-Friday edlulileyo i-government athi promise ukusingezelela imali eyalwe ngama-unions. Sesinanzelela ukuthi ukuyala kwama-unions ukuvumela imali le kube yisenzo esihle kakhulu. Ngoba alubana sivumile, alubana khathesi sesikhala okungenziyo kule ndlela athi sivele sikhala ngayo.
Singathi belikhangelela ukuthi balinike malini yena le imali le mali eliyalileyo kumi njani khonapho?
Nxa sikhangele umumo esilawo khathesi eZimbabwe ukuthi imali izigiyo nangokwayo kayisela mandla isiwe kakhulu. So isikhalo sethu bekuyukuthi i-government kayisingezeleli iholo lethu ku-US dollar kulokube ilokhe ikhangele izigi abakwaziyo kamhlophe ukuthi yawa imihla lemihla.
Singathi belikhangele emalini khonapho ukuthi utitshala kumbe ngithi umbalisi ohole encane athole imali engako. Kunamalini?
Thina njengababalisi okokuqaga besikhangelela ukuthi i-government kayibuyele lapho esasikhona kudala. Siqalisa ukukhuluma siqalisela ku-540 USA liyana esasivele siyihola i-government ingakadecide ukusehlisela imali. Sibe sesikhuluma sisiya phambili. Kodwa siyananzelela ukuthi i-government ifuni kwenza khona lokho. Isikhalo zethu njengababalisi ukuthi sibuyele lapho esasivele sikhona kuqala bengakaqalisi uku-introducer imali lezo zigi labo RTGS.
Ye, sizwile ke umnumzana Mthuli Ncube lithembisa ukuthi uzakhuphula iholo lezisebenzi. Lithini ngakhona?
Uhluphe silalo ukuthi imihla nemihla uhulumende uyasithembisa izinto engayenzi. Njalo futhi uhulumende nxa efaka leyo mali kwesinye isikhathi uyabe engavumelananga lezi sebenzi. Singakhangela kathesi indlela esinegotiate ngayo lo hulumende. Singathi thina kuyabe kufana lokuhamba uyetshelwa ulutho lokwenza. Ngayiphi ithuba lokuthi izisebenzi zizimele zikhulume ezikufunayo?
Lo ngumnumzana Lovejoy Sibanda ophethe uhlangothi lwabatha kunhlanganiso yeProgressive Teachers Union of Zimbabwe obekhuluma lo Gibbs Dubo Studio 7 ekobulawayo. Uhulumende usanda kwethembisa ababalisi lezinye izisebenzi zakhe ukuba uzakhuphula iholo lazo. Mnumzana Mthuli Ncube, umphathi ntambo obona ukusetshenziswa kwemali, utshele uTobias Mdzingwa ukuba bazakwenza lokhu ngesiphangiphangi kulandela ukuwa kwesisindo semali yeZimbabwe yeZimbabwe Gold.
Siyakubona sibili ukuthi ukukhwela kwe-ZiG le ntengo yinto ehlukuluza abantu. Sizazama njengohulumende ukuthi hatshi silungise ekwenzela ukuthi khona ama-wages imiholo ithuthuke. Abantu bancediswe ke sikukhangeleyo ama-civil servants. Ngikhuluma nje siphezu kwayo indaba yakhona ukuthi isithi sithuthukise kuzena imiholo yabantu. But konke esikwenzileyo ikuzama ukuthi siqinise imali yethu. Imali yethu njengoba satsho kule golide ngemva kwayo eliyisekela likhona lelo golide, njalo sasilithengise ukwenzela ukuthi khona lapho abafuna ama-US dollars ukuthi bathenge izinto phandle bakwanise ukuthenga. Okwenziwa i-Reserve Bank iyakhweza ama-interest rates, angithi ukuthi kungabi lula kulaba bathi abajali ukuthi bebeboleka bese bengena ku-parallel market, njalo bakuthuthukise lokho kuthiwa i-reserve requirement. Kokuthi la nxa uboleka imali enye imali ingcosane iyasala i-reserve bank ukuthi ingabolekwa. Lokho kwenza ukuthi khona abantu bangaboleki kakhulu. Konke lokho yikuzama ukuthi khona imali ekhona kumkonomi yethu ingabi ningi kakhulu, okwenza ukuthi amatsotsi bese beyithatha imali yana bese siyangaphi sibesiya ku-parallel market. Yikhe okwenziwe i-reserve bank lokho.
Lo ngumnumzana Mthuli Ncube, umphathi ntambo obona ngezemali, obexoxa loTobias Mdzingwa eHarare. Umongameli Emmerson Mnangagwa esanda kwethula umbiko wakhe owe State of the Nation Address.
Lamlela ndwandwe, lamlela ndwandwe, lamlela lamlelwa mshweshwe, lamlela nampa wafube.
Kwezamaphandleni ikhomishini ebona ngobu ukhohlakalo eZimbabwe Anti-Corruption Commission kumbe iZAC iqhuba uhlelo lokwazisa izinduna, abalisa, osobhuku lezinye inkokheli zomdabu esabelweni semathebeleni North ngokwaba umhlabathi kahulumende. Uhlelo lolulandela imibiko ethi abanye babo bathengisela uZulu umhlabathi okungekho emthethweni, kubika uNokuthaba Dlamini.
Uhlelo lolu seluqhutshwe ewange lemguza lezinye izigaba lapho abezak abaxwayisa khona inkokheli zomdabu ngodaba lolu oluhlupha emaphandleni lasemadolobheni. Umnumzana Richard Moyo ohola isabelo lesi uthi kuyadanisa ukuba abanye abakhokhela uZulu bathengisela abantu umhlabathi bebambisana labakubandla lezano PF lezisebenzi zikahulumende.
Udaba lokuthengiswa komhlabathi lubhahile, that's why when Zak isenza iawareness kakhulu endaweni ewange emguza lebubi, yikho lapho kule problem naleyo khona. And abantu abakwenza khona okungosebhuku lezinye izisebenzi zikahulumende ezikangileyo, labanye abantu abakuma-party structures kakhulu kuma-lower structures abayenza izinto zenezo ezokugawuna, lamanye nje ama-leaders e-community aba-vocal.
Unkosikazi Elizabeth Thebe wesigabeni sewange uthi kuvikile enkundleni yezomdabu udaba lolu belusegudwini lapho okuqhamuke khona indoda okuthiwa nguGumede obekhuluma ulimi lwesishona, wathi uzocela umhlabathi wakhe awuthengiselwayo.
Uyedakiwe uthi kusobhuku ekhomba ikhanda lakhe ukuthi licabange baphathe ukuthi langinikilendi. Hawu, mina ngithi kuyisobhuku uyamuzwa nje umfana luthini. Umfana lo othi asitshele ukuthi ilendi le elampha yona lamupha nga. Abe sithi akulalendi esakupha yona thina, kulalendi esakupha yona thina, wasitshela wathi ilendi uyiphiwe ngumama wakho.
Unkosikazi Thebe uthi izigaba eziningi sekuyimizi nje yabantu bokuza abenza amabhizimisi.
Kithi khona ngapha siyala lokho esithinga njengoba sayala legushungwe lokho sisala abantu baya lokho babuya besithi bathengiselwa indawo yethu laphana amadlelo enkomo zethu. Asifuni Dlamini,
Sibuye saxoxa njalo lo mnumzana Phindile Ncube umholi weWange Rural District Council laye ogcizelele kulinkulumo esithi ukuze umuntu aphiwe umhlabathi kulendlela okwenziwa ngayo ngokusemthethweni.
The Ward Development Committee ichewa ngukansilo waleyo ndawo lamasebhuku labo secretary babo bonke in that particular ward. Xa sebevumelene ukuthi iproject bayayifuna bayahamba kube lama minutes aphuma kubosebhuku behlangene. Ukhansila ayistempe i-application yakhona isisapothwa nama minutes ibuye kukhansil ukuthi sizwa icwayisisa ukuthi umuntu lowo anganiwa kumbe angancitshwa.
Ngemva kwalokho uNcube uthi sokungalandela uhlelo lokubona lapho umadinga indawo angasikelwa khona kuhlolisiswe inhlalo kaZulu. Umoyo uyakusekela lokho.
Into engiyikharajayo ukuthi iland ngamuntu eyifuna kahambe through i-Ministry of Lands osebhukala mvumo yese nganika kumbe nika abantwana basona eso sigaba, but abaningi bangikhona abasaniki bantwana, sebethengisa.
Abezakhe sebeqhubela umkhankaso lesigabeni selupane kanye lebubi kulandela isixwayiso sikahulumende ukuba labo abahlaliswa ngokungekho emthethweni kumele bebophe imchaqana yabo behambe. Ngimele iStudio 7 ngiseWange nginginokuthabahlana.
Okwamanje sike sizwe okwethulwe ngoSithandekile Mhlanga oweStudio 7 kuhlelo lwabesifazane.
Namhlanje kweziphathelane labesifazana sixoxa lo nkosazana Debra Mokasa isakhamuzi sakoBulawayo sihlaziya eziphathelane lomnotho welizwe kulandela ukuwa kwamandla emali yeziki.
Kahle kahle thina koBulawayo iziki icurrency vele esinayaziyo, i-currency vele esingazake siyibone kuyibona nje qo. Sayibone saqalisa kusesisaboniswa ama-10 zig, sazoboniswa futhi amadola lana ngamasiliva. Uphongubona nje emuntwini omebho yedwa umbeno wababili. So ngokuwa kwalo kathe sisizwa ubuhlungu kakhulu ngoba laba nalade belithola, you find ukuthi ngithi for example mina ngilabantwana embaholela kuyinasa kwabo kuyimpensheni, ngihola 25 zig ngenyanga, ngihole 5 US ngenye US lingena ekokesh. But you find ukuthi angizake ngike ngisebenzise ikhadi lona lelo stripe ukuthi ngiswipe ngezig lona lelo nxa ngihole 25 zig. Kube sokuthi laba abaku-formally employed labo bayakhala ngoba kabale bami. Ufayinde ukuthi ingxenye yathu sathi mana ngikhiphe izigi lami ekhadini ebhenki ngifake ku-eco cash, ngiyenelisa ukuthi ngithenge izinto zami e-eco cash. Uzathola ukuthi izitolo ziyala leyo e-eco cash. Uyathi usithi uyathi hhayi le khadi ngifuna ukuhle behle bethi i-network i-down. At the end of the day ugcina uzuthatha lona lelo yusa lakho esikhwameni owadula lom ebhadula igcinile kumbeni uthunyezelwe ngabantwana kumbeni uthengise something njengoba nathina sizithengisayo ugcina uzuthenga ngalo. Ngibe sesithe emashopini-ke thina sihlala emalokitshini emagogwenoth okulabo magrusa okhava okulabo magrusa labo abesintwini labo vele kabalisendeli kilo iziki vele kabalazi. Ibahle bathi lokumtshina wokushayipha lo wasilawo kumbeni eco cash i-network down, sisebenzisa imali zaphandle ama-US onalawa lamarandi.
Bayabonakala yini abatshintsha imali beyisa kuma-US dollars?
Bakhona ezindaweni zabo kodwa angikwazi ukuthi sebesebenza njani ngoba uyathi ufika kibo futhi nxa kuwukuthi ufuna yona izigi lelo ufuna kumbeni uthini. Sebesenza khona okwe-plastic money ukuthi wena uyabaqhubela i-US dollar lakho kumbeni lesey ufuna ukuthi uthenge like amagets sebekuthengela bona ngefoni. So yikho lapha sebedila khona kakhulu. Kodwa ukuthi ungababona beliphethe imali koBulawayo
hayi alikho bayalutshwane ungabona bekhona bobulawayo kusho ukuthi ngabavela kwamanye amatown for example from Gweru maybe kuseya kubo Harare bebuye ebusuku ngamabhasi maybe beyenze ibhizinis labo betshintshe imali but osokukhona kathi eziyona le iplastic mane ukuthi ngiyamqhubela mina yami imali ephilayo kodwa yena enginike engingayaziyo njalo mphonga ubona isikhona isisebenza nje ukuthenga amagetsi ukhansili wakuvala konoku ukuthi abantu bengazobhadala ngezigi kunje mina ngithatha ikhadi lakho sisi ngiyengiwena ngonika i-US ngithatha ikhadi lakho ngiyoswayipha ngibhadale i-city council so bebesithi ungaswayipha kukhanya sokuphuma elinye ibizo elingayisilo Debra bebengakuvumi so ngokunye lakwade sokuvala ukuthi imali zingangeni lokuthi zisebenze so at the end of the day mina bengihlala le-US lami la uhlalele imali yakho kuzigi iziphele engunanzeleleyo kuphela ibithenga kuphela i-juice card lalo ngeplastic imali yona leyo ukuthi awuliboni uyachaya kuphela ama-figures ukuphuma ama-figures kusuka kube nzima sibile ngoba even le-transport ezisemthethweni amakhombi lawa asemthethweni asezebhadalisa ngokuthi dollar for two i-dollar for two it means wena uyi-10 rand lami ngiyi-10 rand ulihambe umango wenu luphenduke futhi i-dollar for two so vela kula lapho esingathi khona izigi yasebenza iwile lapho ewele khona ezikhwameni zabo bona abayaziyo thina vele kithi kuyafana lakho ngoba zinyuzi nje
leyo bekuyingxoxo loNkosazana Debra Mokasa isakhamuzi sakoBulawayo okhuluma ezimele asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo oluphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC
siyabonga kakhulu usithandekile Mhlanga sokuyisikhathi sohlelo liphuma lendaba lichone lendaba
Langala puma lendaba Langala puma lendaba Lashona lendaba Langala puma lendaba Langala puma lendaba Lashona lendaba
Kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba namuhla Usebelethile umntwanyana welupane oleminyaka yokuzalwa elichumi lantathu 13 obikwa wadlwengulwa wamithiswa ngumfundisi lumntwana ubelethele esibhedlela sempilo koBulawayo njalo uthole indodana sixoxa lomfundisi Mazibuko Mlotshwa ophathisa lumdeni
sengamhlophe bantu umntwana ukhululekile ngokutsho kwakhe umama uanti wakhe umntwana uright usesimene sihle kakhulu lo mama wakhe
njengoba engumntwana nje omncane kazange ahlangane lobunzima yini ekubeletheni okungenza umuntu acine ebelethiswa ngesizarian
inkosi yasithwala yasimela akazange abelethe ngesiza ukhululeke kuhle umntwana ukhululeke kuhle
uma dlwengula yena ungapi sikhuluma kanje
kuleli cala ngizange ngathanda ukuthi ngilandelele ngoba kulokho kulaba mnikazi ingekuzwayo kuphela ikuthi kwakumele bayingene e-court yokugcina kwase kubonakala ukuthi umntwana usezabeletha ungcono umntwana abelethe uqala asazi ke okulandelayo ngoba lokho benguzama mina ukuthi umntwana athole ukubeletha kuhle ephephile athole unakakelwa ungaphezulu
njengoba wachiya isikolo eku grade 6 uyafuna yini ukubuyela esikolo lomntwana nxa ingane yakhe isikhula khulile
mama wengane umntwana isifiso esihle esikhona siza ke sithi ukuxoxa laye njengoba njalo futhi esesezandleni zabe social welfare bafikile ngizwe bafikile bayambona umntwana siza ke sithi ukuxoxa laye sizwe ngemfundo yakhe ukuthi uzimiseleni ukuthi angabuyela afunde ayeluleke umqondo umntwana akwazi ukumelana lobunye ubuqili njengoba esakhula nje angafunda kungaba ngcono asazike kubazalini laphana ukuthi inzuzo yakhona enjani ukuthi umntwana aqhubeke ngokufunda lokondla umntwana futhi oselomntwana sizathi ukuxhumana labo abazali umntwana azikhulumele laye ukuthi uyafuna yini ukuthi aqhubeke kumbe ayenze okunye okungamphilisa empilweni yakhe kungaba into enhle kakhulu.
Kuyini okungenziwa mfundisi kungaba nguzulu kumbe uhulumende ukwenqabela ukudlwengulwa kwabantwana?
Ukunqatshelwa kwakho lokhu kufuna izifundiso, abantwana bafundiswe ukuphila kwabo ngaphandle, njalo abazali kuqala basondelele abantwana, basondelela abantwana babe open ebantwaneni, bavuleke ukuthi abantwana basondele babazise ezinye zezehlakalo ezibehlelayo, ngoba abazali kwesinye isikhathi baqhelelana labantwana ekuxoxisaneni, babafundise futhi lempilo ngaphandle lokuthi kulezifo ezikhona, abafundiswe abantwana ngabazali. Umlando omkhulu siwubeka ebazalini, uhulumeni asikwazi ukuthi singagxeka uhulumeni, abazali yibo abaletha abantwana ekuqondeni, babe bencediswa labezokholo emachurchi bencedisa, khona kungumoya kufuna abantu baphume ngamandla bakwazi ukukhuleka, fuze uNkulunkulu angasimela akhulise usaba lwethu lona lolu esithi thina silusabisile. Lengalo yomthetho iqine, isondele ngamandla, ihlanganise abazali labantwana.
Hayi, siyabonga mfundisi, bekukuhle ukuba lawe kuhlelo.
Hayi, kubonga thina, siyabonga kakhulu oba uNkulunkulu esesamukelise isibusiso. Phela iBhayibheli ithi yona kwamahubo 1:27, abantwana bayisibusiso esivela kuJehova. Sesamukele umntwana, isibusiso esivela kuJehova. Siyambonga uNkulunkulu kulokho, sizohlala simbonga. Siyabonga kuba lana.
Lolo bekuluhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Sixoxa lomfundisi Mazibuko Mlotshwa. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungami Linkomo.
Linjani balaleli bomsakazo weStudio 7. Sifisa ukulibikela ukuba sasile WhatsApp channel eVOA Ndebele. Ngena khona manje kuVOA Ndebele WhatsApp channel, lapho esilinika khona izindaba zeZimbabwe ezimqotho, ama videos, imifanekiso lokunye. Ngena ngelink efakwa kuma WhatsApp groups eVOA Ndebele lamanye elijayele ukuthapha khona izindaba zethu. Ulakho njalo ukudinga iVOA Ndebele WhatsApp channel kuWhatsApp yakho, ungene kuyo ngokuvula ilinki ekhona lapho. VOA Ndebele WhatsApp channel yinkundla yakho.
Hello abaculi bethu liviki sihamba leqembu lerumba elizibiza ngokuthi Mkhalandoda Express Band, liphete isingu yalo entsha elesihloko esithi Abazalwane. Leli qembu lidabuka enkayi kodwa licula likwele South Africa. Nanti ilunga lalo uSoviet Chuma exoxa loNtungameli Nkomo weStudio 7.
Selibulala kumane Salubonani lonke, salubonani lonke. Ngikhuluma nje ngingaphansi kweqembu leMkhalandoda Express Band. Iqembu lidabuka phansi le eMkhalandoda enkanye emaphandleni komnyama bambile eMkhalandoda. Ngihamba nale ndoda ezibiza ngo-0. Kuyikuthi iqembu ngelakhe leMkhalandoda Express Band. Sahlangana, safisharana njengomuntu nje umalume lomzukulu. Okuyikuthi ukuthi asikho sonke full time. Ngileqembu eliqaliweyo elizoqala nje ukukhiqiza ingoma zalo from next year. Iqembu kuthiwa iMkhalandoda Stars.
Umculo wenu kumbe ukuxhumana lani balithola njani?
Iculo mangabe umuntu elithandile elifuna uyangithola ku WhatsApp noma kuma straight calls ku 0780368488. Kusho ukuthi mangabe ungaphandle kwe South Africa udinga leyo code u +27 bese uyangitshekha ku WhatsApp. Ungibonge nawe ngokungibonga ngakho ngendlela nje sibongana ngakhona. Uyayithola nje isingle track. Mangabe futhi nakhona uyifuna ibe ku-CD siyakufakela, ma uyifuna ube ku-USB siyakufakela, kodwa nakhona ma ungabe uyifuna ibe ku-WhatsApp iyatholakala nakhona, ikhona nje yona.
Abalandeli ubatshiyela wapha amazwi?
Ngibathembisa okuhle kodwa okuzoqala next year under iqembu iMkhalandoda Stars. Ngibathembisa okuhle kodwa under iMkhalandoda Stars. Ngilungiselela ukukhipha i-album elengoma ezingu-7 ukuqala nje kwa-early next year.
Ngehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Kunanzwa usuku lwababalisi ngesikhathi bekhala ngeholo eliphansi eZimbabwe. Ikhomishini yeZimbabwe Anti-Corruption Commission ifundisa inkokheli yomdabu ngokunika uZulu umhlabathi okusemthethweni. Oyivalelisayo ngutabo kancube abangenelisanga ukulalela uhlelo lwethu lilakho ukuya ebulenjini kukheli ethi www.voandebele.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.